Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzane Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha iParliamente, eSenate lakuma-Council. Amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ehlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phukeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uThabangu uthi uyaklina inhlanganiso. Kobulawayo ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna abantu, lapha abantu babethe bafuna abantu. Omunye umzekelo sangakunika wona, i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr. Kubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kuma-Council okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change, uMnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa iParliamente, eSenate lakuma-Council. Amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi ezikhundleni zabo, kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho, amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phukeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale lePhalamende leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ehlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMonzora lapho wayehamba exotsha abantu eParliament kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi eninqwanele le ama-PR lama-senator lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation. Uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi eziphendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into yenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama member of parliament lama senator lama councillors, sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla ngumonzura, saziqalisela i-CCC namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu ukuthi uzaxotha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana la ephambili ngenxa yokuthi into enzayo ayisikho emthethweni, ngumuntu nje ovela endleleni besethatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeParliament. Labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka kakhulu abesintwini hayi umbhedo nje. Sicela ukuthi enzo kwenzayo bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba siza kucutha phambili.
Umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabanga ibingeyama ofisini awe-CCC okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezwe kazwisisi umthetho, okutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Waforja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu yehofisini yethu eku-3rd Street lo-40. Yiko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa. Sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi, yena ebhala incwadi wafaka i-adresi zehofisini. Oliqilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi kusaza zizamphendukela. Incwadi owayibhalela uSpeaker of Parliament lo-President of the Senate wafaka i-adresi esehofisini yethu eku-3rd lo-40. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathi yena uhlala khona, yikho wasipha khona i-adresi. Ungaze umdinge kasabambeki, sehlale ecatshile ekuhamba amanga esithi ufuna ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu thina, singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa ke. Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ependulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khona le ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona, i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kupi, unumber 2 after Dr Kupi ngicabanga kwaba ngubaba uColette. Angithi uyabona
abareplacewa kungela lokhu abakubiza nge-by election, yilaba abaku-PR anti sokule PR ku-council, kule PR ku-National Assembly yabo mama lama-youth, bezokusiba ku-PR i-Senate, Senate yonke i-PR. Laba bama-constituents lama-wards yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaki, hhayi bengingakamuzwa ubaba unobhala, ngingambuza, then next time mangithola ithuba ngizolazisa. Ma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela i-list yonke yakobulawayo, i-list yonke yakobulawayo ngilayo, ngiyakwanisa ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubobaba ku-Senate kwaba ngumelo Sinyane, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu khona ngitshona ukuthi bafakwe nje, abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke laba abantu okukhuluma ngabo manje baseParliament kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke, angithi bathi bambhalela incwadi bembize enkantolo indaba le izokhulunywa enkantolo. Incwadi leyo akwazi bayidilive kuphi? Bayidilive kuparty office kobulawayo.
confirming ukuthi lo muntu number 1 ni member yabo njengoba bebephika bethi ayiso member yabo. Number 2 yi officer engu SG akuyena ozithi nguye ibamba manje lika nobhala jikelele.
Okokuthi ngimkhulumela ngalipi hayi akufuni bona laba bantu. Abamayinde indaba zabo. Avela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma. Ukhulunyelwa ngubaba uManye, ubaba uMzwanele Manye. Uyi member of parliament under EFF. Ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyi member yeANC. Manje usengu-chairperson weSANCO. Civic organization yase KZN ebambanele ANC.
Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo kuyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengopresident wepharty uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le ukuthi bangavele bake bamkhonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleland esisuka khonale emaswimi kuthiwe nguye ozoba ngusodolobho. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso. Kula bantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini. Owesibili angikho sure kodwa naye akuyena umuntu wemathebelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana? Lana lokho kuliswa ngobabuthabo. Yikuthi thina why kumele sihlale sizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudingi membership. Lokho akudingi membership mina ngazalwa ngumthakazi nje. Ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi uvela kangazi. Ngesikhathi government isilwa lo baba uNdlovu, ngamela ubaba umbishop wa Roma wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi government imecela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqaleni ukuba ngumcatholic, kanti wena ngumsabatha, alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi. Even la khona ngale eManikaland bakhona abalokubuya kimi bangicela bakhulumele. Even eMashonaland ngikhona mina umongameli walabo abangela voice. Khona uKalpan Pugen uzolikhulumela and andinge permission yomuntu.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla leCCC. Lokhe sikudaba lunye kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC edalela kumakhansilo okwenziwe ngumnumzana Chabangu. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa.
Laba bantu abarikholwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament. Mbonani kube lama sitting ben amabili nga emane mbona ama sitting la aba mathathu kwayo khala phela umchilo oka Sengezo owerecall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amanengi njalo idanise izakhamizi njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we Citizen Coalition for Change umnumzana advocate Nelson Chamisa bathi bona lokho kwenzakalayo kufana lalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga eMDC Alliance wakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo into elingisela umkhuba oka Monzora. Abantu bathi abasoze batshintshe indawo, abasoze betshintshe ibandla abalisekelayo bazabe lokho besekela ubukhokheli buka mnumzana advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasela ukuthi nxa kungenziwa ama by elections lizabisela yini bona labo kade bekhethiwe kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Chabangwe sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu.
Okwaqala asivumelani naloko okhulunywa nguSengezo Chabangu njengoba phela owakhulunywa encwadini yalotshwa ngu-Ostalo Siziba kusobala ukuthi uSengezo lo kasilo lunga le-Citizens Coalition for Change. Ukuphambanisa kwethu thina ngeke satshelwa ngumuntu ongasolunga le-Citizens Coalition for Change. Ye, abantu benganika imbono kodwa ukuthi kuyokhitshwa abantu ePhalamende umuntu ongasolunga lethu. Hayi lokho siyakwala. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-by-election nxa engaba khona lokho kuzabonwa leso sikhathi sama-by-election ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi incitshe i-Citizens Coalition for Change umoya iyenza ukuthi i-Citizens Coalition for Change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe-Political Parties Finance Act lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile parliament. So lokho esikubonayo okwenzakala siyazi ukuthi imizamo yezanu PF kodwa phela izanu PF isebenzisa isiphamaso esingusengezo Jabangu kuyokwenza uSengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngeCitizens Coalition for Change kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuzimbiza so ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU PF ngayela njongo yokubiza ama-by-election ngokuphangisa esikwazi thina esakubona ngesikhathi sikaMonzora ukuthi ama-by-elections abiza vele sokusikela isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho. Konke khonoko kuyinhliziyo embi kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa esikhulumele sebandla lesisi kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilithumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan udaba lwenkohlakalo oluthiwa yiGold Mafia khona ngale eSouth Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obotshiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kwelebhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele nge-WhatsApp.
Ngumbulube lapha Cape Town la nami o veteran but ngiyasokola ngisegangene nilala njengenyoka lala ngivusa ikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu akambulala so wabona impilo enzima but salilwela leli lizwe azalilwela izanu kuphela. Hayi uChuma ndiyamazi from guerrilla warfare ndiyamazi uChuma.
Studio 7 ninjani lonke nabasakazi Studio 7 ngicela libala ama audio ami please mangazwa umnotho waseZimbabwe ukuthiwa khona usudlo roba lile su tsuku 6.6% umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula namabhizinisi akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazi umbuso wasezimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kungananda ukudla kudula kangaka kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV
mina mangalisa yilaba abagxeka uChabango futhi uChabango bangixeka bathi umthengisi izanu uChabango waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabango ukuthi uChabango ukhala ngayo bese ukuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe uchamisa ngomtando wayiphikiso bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto yalwa nguChabango ekhulunyelwa ngubantu bemathebeleni ndasivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare selokho esisithi uChabango urongo izanu ubambelela istrike sikhe uchamisa manje ukuthi wadliwa warojwa ekhethweni awulanto ayenza uChabango ngesebambelela istrike benivelilide yakhona iweek
Studio 7 linjani basakazi labalaleli yenza phendula le indoda ethi yona abantu babelokho besithi umthwakazi indawo yethu thina abantu besintu yiyokuthiwa ngumthwakazi so yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani bani babo hayi lokhona thina sikudingi ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo thina vele singumthwakazi akutshintshi lutho ngaze uye ngaphi ephenduka uye ngaphi siyala lokho esingumthwakazi ye
Studio 7 iyabingelela linjani siyabonga izindaba hayi futhi kuyamanga zokwenziwa ngabo Chabango bayajabula sibili mangabe izizalwane zeZimbabwe zihamba zihambana namabhoda siya kwamanye amazwe siyadinga umsebenzi eZimbabwe kathe sakula zibhedlela kula makilinika kula manzi kula gesi abantu bayahlupheka imihla namalanga kodwa uChabango uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhona ukuyakha ilizwe katsha bayawabulala Chabango yekanini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube nini ihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zaseZimbabwe
linjani badala linjani badala ngisenda imessage ngiseJohannesburg mina ngubongani sicela ukwazi ukuthi kanti lo yena uChabango yena uzithi unguwe CCC ngokuyeza ukuthi CCC abamfuni ushuthi lo muntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ethile yena kuleyo nhlangano engafuneki engaziwe engahlali labo phansi ukuthi lo muntu lo uyaforsa vele njengoba uyabona ukuthi umuntu lo uthunywa izano lo muntu ngowezano lingathana ngamakhanda lizondane libhekane kabi kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano abantu bangazondana bekhulumane kabi kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano abantu bazabhekana ngamehlo abomvu bebhekane kabi bekhulumane kabi lesikhulumeli sakhe leso kuthiwa ngiphukene yini abayikhulumayo ngoba bayabona ukuthi ku-CCC waye bengahlaleli abantu be-CCC ma bengabe-CCC bekhulumelabo betsho ukuthi bekhuluma into ezithandwa yi-CCC ngoba be-CCC wonke ababafuni kodwa bona babhizi bakhuluma besemaceleni waye bengahlalelabo ema-ofisini okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano-P F hayi siyabonga abadala hayi siyabonga
ngiyabingelela ku-Studio 7 bakithi basakazi bethu ngomusa wenkosi siyalibingelela lonke ngotwasenza ku-Studio 7 siyabonga futhi ngohlelo lesi esilisethulela zona siyalibonga kakhulu ngabe sisizwa kuphi news siyalibonga kakhulu bantu benkosi singazizwa kuphi thina bezimbabwe show ezizawevela kula news ezimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakakwa labo Thuli Ncube angathi liyakwazi ukuthi ezizawevela kula nto ezimeleyo akula nto ezimele ezimbabwe akula lutho okutwala ezimele amastudio ngayezanu namapholisa ngayezanu socha lezanu yonke into ekhona bakula nto ezimeleyo amajaji ngayezanu so ngabe sisizwa kuphi lezi news kwayisini siyabonga kakhulu Studio 7 kube lisethulela indaba njengoba ezinjalo kuyasijabulisa lokho libambe kanjalo ngoba thina lapha siphila nzima singazethula kuphi inkinga zethu abaluthi siyethulelwe yini kulapho singazethula khona ngiyabonga
kum kuyashelela yebo kuhlala kushelela emlonyeni abanye abantu kuyashelela emlonyeni egcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda hayi nami ngiyabonga kabazondayo ungizonda uzuye kufa ngoba lami mhlawumbe siyathi singena ezulwini mina ngingene wena ungangeni into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU PF in my life since in my life I'll never be a ZANU PF if you want to see me undingu uzangithola and then zakutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani I've got experience ngalinto le so into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke nge Jewish iIsrael nama Arab yebo ye ama ananasi labana basukele ilo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama Palestinians of which abantu labana ama Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphepheli sloke sibaleka sibalekela ukubulawa yebo ye saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi seground sabulawa njengawo ama Palestinians njobe bulawa kathesi manje Netanyahu loyana uvele uyisignatory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawe ikigijimisi yakhona o sahlupheka abantu eAfrica bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders America and Europe we don't have leaders silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa that's why ngingaso president thank you ngiyabonga sibongile uza comment anje ngekufa thank you
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uchaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye okunjalo hayi asikhulumeni nje inqondo yethu singathuki siyabonga Dollar B lo page wesigqibela ke uhlelo lothu lamhlanje kodwa singakehlukana sike sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxothisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.